abalweli benkululeko sebeveze imibono ehlukeneyo ngempilo abayiphilayo ngemva kweminyaka engamachumi amane ilizwe lathatha uzibuse. Omunye wabo, umnumzana Benny Moyo, oleminyaka engamachumi ayisithupha 60, uchaza injongo yempi yenkululeko.
Sasilwela ukuba sithole indlela yokwelatshwa ezibhedlela. Namhlanje izibhedlela esilazo kobulawayo ngezakhe ngamakhiwa. Zonke izinto zesibhedlela azila mithi, amanesi asebenza khona ngaholi indlela find holes ngayo. Sathatha izikhali silwela ukuba umhlaba kube ngowethu sasiwuthathe. Instead sibona uhulumende esipha amagovu angabangani bakhe abephathi.
Umnumzana Moyo owalwa ekuviyo leZipra uthi usobala ukuthi balwela ize.
Sathi sithathilizwe sikwazi ukuba iZimbabwe ingunumber one usadeke ekuproduseni ukudla. Khathesi sizicele. Sathi sithathilizwe sikwazi ukuba iZimbabwe dollar ilamandla wedlula American dollar phosilingane le British pound. Akusekho lokho kathesi. Sasithathilizwe sithembe ukuba abantu abamnyama bazatreatwa ofana nayo. Kodwa sesikubonile sokukhule kakhulu kuleli lizwe yinketha betshabe kuloba ndlululo ngokuthi ukhuluma limbani. Kule bandlululo thina isukulolu hlangothi asitholi isithelo zikazibuse. Instead sithole izikolo kube ababalisi abavela kwezinye indawo abangakwazi ukukhuluma ulimi lwabantwana abazalwa khonapho.
Omunye umlweli wenkululeko umnumzana Patrick Msonyelwa Dube uvumelane lo mnumzana Moyo.
Sekulomhlobo okanya usithi walweli lizwe kodwa usehluleka ukwenza anything ngalo ilizwe lakhona. Angitembi ukuthi kwatshintsha, ngibona simi ndawonye, into eyalwelwa ngabantu vele akuzange kwatshintsha lutho, lokho kunjalo nje. Simi ndawonye akulalapho esiyakhona.
Unkosikazi Virginia Dube, omunye wabalwa empini yenkululeko uthi abambalwa yibo abadla izithelo zelizwe.
Esakulwelayo kakufezekanga ngoba abantu silokhu sihlupheka, akula misebenzi. Ngingagula esibhedlela akula mithi. Salwela ukuthi ilizwe libe lengqubekela phambili ezathuthukisa impilo yomuntu wonke. Salwela ukuthi umuntu wonke abe lempilo engcono kulesa silayo ngesikhathi sikaSmith. But it is worse now. Umnotho welizwe leZimbabwe ukholiswa ngabantu bezano. Yikho mina ngisebenza nzima ukuthi umumulo ukuquke.
Unkosikazi Sibongile Latifa Banda uthi ulusizi ngoba abakuyela egangeni akubonakali.
Kudabukisa inhliziyo ngoba ukuzinikela esasilakho kwakuphindwe kaninginengi. Singesabi silesibindi lendaweni ezinzima ezazichaqisa umzimba ngoba sisithi sikhulula isizwe. Kuyayangisa okwenzakala elizweni, ayisikho esakuhambela egangeni, ayisikho esazinikelela khona, ayisikho ngitsho lakancane. Kuyadabukisa lokho.
Abanye ababekuviyo leZipra elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo bahlezi bekhonona ngokuthi abakho kuluhlu lwabalwa kumpi yenkululeko elizweni ukwenzela ukuthi bathole imali yomhlalaphansi nyanga zonke njengabanye babo bezandla. Bathi njalo bafuna impahla zabo abazithathelwa nguhulumende kamongameli Robert Mugabe ilizwe selithole uzibuse. Umongameli Mnangagwa wathembisa ukuthi uzahlolisisa lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.